Matabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusengisa ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Thwakaz Republic Party ayisikho okukhanjulwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, besenzela ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle, lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court, kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu godwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu, asibambananeni. Abanye bangathi namhlanje sithini, sikhalelani i-MRP? MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu, kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court. Okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala, kuyazila, kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.